Intengo yegazi eZimbabwe iphezulu kakhulu, iningi labantu likhala ngokuthi alenelisi ukufinyelela intengo yegazi. Ilunga lekomiti yezempilakahle elilunga ledale lephalamende elimela isigaba semakhandeni eNtumbane, uMnumzana Dingilizwe Chuma, uthi uhulumende sowehlisa intengo yegazi ngenxa yesimo somnotho elizweni, ethi bathemba ukuthi lintengo izakwehliswa njalo. Uthi bake bavakashela kweleZambia lapho abananzelele ukuthi omama abazitheleyo, abantwana kanye labakhulileyo balithola kungelambadalo.
Sesike saya eZambia sisiyafunda ukuthi bakwenza njani okwegazi. Sithole ukuthi bona banikeza igazi ama-vulnerable groups mahala. Ngakho sithe siphenduka sakhuluma ngakho ePhalamende, lapho uhulumende avume khona ukwehlisa intengo yegazi ibe yi-$50. Njalo lokho sikhangele ukuthi uhulumende aze afike ekunikezeni abantu bonke igazi mahala.
Isakhamuzi semzini weNtumbane unkosikazi Margaret Moyo uthi bajabule kakhulu ngokukhulunywe nguChuma ethi bathwele nzima ngoba igazi alikwelediswa, ngakho ukwehla kwentengo yinto eyamukelekileyo.
Intengo yegazi iphezulu kakhulu, thina siyakhala ngayo ngoba asiyenelisi. Nxa usuhlangane lomkhuhlane imali zakhona zase ziziningi kakhulu. Egazi yona leyi ekwenza ibe nzima kakhulu ukuthi bayifuna phambili. Abaphi isigulane igazi bangazange ba ungazangiqale ubhadale. So siyakhala kakhulu ukuthi igazi kaliyehle intengo ngoba thina igazi siyalidonetha mahhala, sibapha mahhala. So besicela ukuthi intengo le iyehle, kumbe njalo nalaba futhi abadonethayo kube babhale phansi amabizo, kwenza ukuthi lakusasa nxa siwefuna igazi beyenelise ukuthi bona balithole mhlawumbe ngentengo ephansi.
Esinye njalo isakhamuzi unkosikazi Soneni Dube esinikeza igazi sithe igazi kumele lehliswe intengo kakhulu ngenxa yokuthi balithola ebantwini kungelanhlawulo, ethi kulusizi ukulahlekelwa impilo ngenxa yokusweleka kwegazi.
Intengo yegazi kumele yehliswe sibili, ikakhulu ebantwini abadala lapho mama zithweleyo kanye labantwana, ngoba kusuke kube nzima yabakhulu abantwini abadala ngoba abanye vele babengela ukuthi bakhangelwa mbani. Izinye labomama abazithweleyo abanye babengama-single parents kwaphana, umuntu elisa vele ukuthi anja ukuphila kwakhe. Ngakho besuke sakhulumisana lo NP uChuma ethembisa ukuthi uzakhulumisana lo hulumeni ukuthi konke lokhu kumele kukhangele. Khathesi sithwele nzima ngoba igazi alikwelediswa. Ungaze uhambe lifunekela ejenti sibili awulitholi ngoba vela liphiwa ngesikweleti, ngoba kuzabathathela isikhathi futhi ukuthi udinga imali yangkhona ususeyathenga igazi. Lokho kugcina kuswenze ukuthi impilo eziningi ziswelakale ngendaba yokungakweletiswa kwegazi, kumbe ukungakhangelwa ukuthi i-background yomuntu yaziminjani, umuntu uyenelisa yini ukuthi alithenga lelo gazi.
Intengo yegazi yayingamadola alikhulu lamashumi ayisithupha, njalo iningi labantu belisehluleka ukubhadalela leyi ntengo. Ngimele iStudio 7, ngikoBulawayo, ngingubathabile Masuku.